As kubekele simile okwesikhatshana lapho sikhothamise amakhanda ethu ukuthi sikhuleke futhi kathesi amakhanda ethu ekhothanisiwe futhi ngiyathemba inhliziyo zethu zikhothanisiwe lazo. Ngingazi bangaki phakathi lapho lobu busuku abangathanda ukukhunjulwa emkhulekweni ngento ekhethekileyo. Ungaphakamisa nje isandla sakho uthi, "Nkulunkulu, ngiphe lobu busuku khona lokho engikudingayo." Inkosi ilibusise. Baba wethu osezulwini, lapho kathesi sisondela ngokuthobekileyo kulesi isihlalo somusa ngokholo siya kokupesheya lapho uNkulunkulu lezingilozi lamakherubi lalo lonke ibandla lasezulwini libuthene ndawonye, ngoba wathi akungeke kube loba inkonjane engawela emhlabathini uBaba osezulwini engakwazi. Wazi kanganani yena lapho amakhulu abantu belamakhanda abo ekhotheme futhi bebizela kuwe okwezicelo ezikhethekileyo. Baba, khangela phansi kumhlaba kwelezindingo lobu busuku, ngoba singabantu abalezindingo. Futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi ngoba sibuthene lapho futhi sibonakalisa kuwe ukholo lwethu kuNkulunkulu ophilayo lo ophendula imkhuleko. Siphume phandle komhlaba kwabangasokwaka inhliziyo lezindlebe. Siphume phandle ukuphila impilo eyahlukileyo futhi lokuphila ekuvumeni ukholo lwethu kuwe. Lobu busuku siphakamise izandla zethu futhi sisithi silesidingo. Nkulunkulu othandekayo, phendula zonke ngazinye zezicelo zabo. Futhi ke Baba, siyakhuleka ukuthi uzasivakatshela lobu busuku elizwini. Siza lapha ukuzoqondiswa, ukuzozwisisa ukuthi sibekwazi nje ukuthi singaphila njani kulolu suku lwalamhlanje, lokho okokukhangelela kikho, lokho okokwenza, ngoba siyazi ukubuya kwenkosi sokusondela eduze ngokuya kwazo zonke izibonakaliso abaprofethi abazikhuluma ngaphambili. Sesisondela esikhathini Nkosi lapho ukukhululwa okugcweleyo kuzaphiwa ebantwaneni bakho. Nkulunkulu, sivumele sonke sibe lapho Baba. Makungabi lo yedwa oswelakalayo. Yiyo injongo yethu yokuba lapha Nkosi. Siyakuthanda futhi sizama ukulungiselela lelo hola. Khuluma lathi, siyacela njalo lobo busuku futhi silisa abagulayo, bonke abagulayo labahluphekileyo abasesakhiweni. Siyakhuleka ukuthi uzakuba silisa Nkosi, futhi ikakhulu bona abalezindingo zikamoya. Siyakhuleka ukuthi uzasindisa wonke umphefumulo olahlekileyo. Gcwalisa lonke ikholwa ngomoya ongcwele futhi uvuselele ukuqina lamandla ebantwaneni bakho abakholwayo. Nikeza lezi zinto Baba, siyacela kakhulu ngoba wasitshela ukuthi sicele ukucela ngobunengi. Celani izinto ezinkulu eziningi zazo ukuthi intokozo yethu igcwaliswe, futhi siyazicela zona ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Lingahlala phansi. Ngempela ngibala lokhu njengethuba elihle lobu busuku ukubuyela lapha kuplatform, njalo lapha kulesi sikolo saphezulu ukukhangelana nalaba bantu abahle ababuthene ukuzwa ivangeli. Ngiyacela isihawu sikaNkulunkulu singisize ukulitshela iqiniso njengokuba ngilazi iqiniso. Ulokhu engavala umlomo womuntu ngokufanayo njengalokhu akwenzayo umlomo wesilwane. Futhi nxa ngingazama ukukhuluma loba yini engayisikho lokuphikisana lentando yakhe, umkhuleko wami oqinisekileyo yikuthi engavala umlomo wami ukuthi ngingakukhulumi. Ngoba ngeqiniso ngifuna ukuba sezulwini ngokwami, futhi angeke ngibe lapho futhi ngaphandle kwakho konke lokho. Ngingaba ngumkhokheli wamanga, umuntu owenze into ngamanga. Nxa ngingakwenza kungenxa yokuthi kangazi mehluko. Inkosi ilibusise. Manje kusasa ekuseni, nxa kungaba yintando kaNkulunkulu, ngihlose ukukhuluma ngaleso sifundo, umshado lokwahlukana. futhi siyathemba ukuthi lizabuya futhi lilethe amapenseli enu lamaphepha. Asiyikuthatha isikhathi eside, kodwa ngizathanda nje kwakuyinjongo yami yokuphenduka lapha kuqala e-Indiana ukuthi ngalithembisa lokho, futhi ngizazama kusasa ekuseni. Nxa ngingasoze ngikuthathe kusasa ekuseni, ngizakwenza kusasa ebusuku. Kodwa ngizazama kusasa ekuseni nxa inkosi ithanda ukukhuluma ngesifundo, imiqondo emibili yomcabango, futhi makuthi uNkulunkulu asisize ukwazi lokho okuliqiniso, ukwazi nje lokho okuliqiniso ukuze sihambe eqinisweni lasekukhanyeni. Thina liyazi, ngangivame ukuba lo mngane wami omdala onsundu. Wathi kimi, wathi mfowethu Billy, wathi angifuni uhlupho emfuleni. Wathi ngifuna ukuba le tikiti lami esandleni sami, futhi lapho impembe ikhala, kangifuni uhlupho lapho. Ngacela inkosi isikhathi eside sedluleyo, nxa kulolutho olubi mangililungisise khona kathesi. Wathi ngoba kuzabe kumnyama lesiphepho ngaleyo kuseni lapho umkhumbi uphuma phandle usiya nganeno. Wathi angifuni okuphazamisa, ngifuna ukukunakakela konke kathesi. Yikho lokhu esikulandileyo lapho, ukuzama ukunakekela konke okuphazamisayo ukuze sikhwele kulelo hola. Manje angiyikukhuluma kini okwesikhathi eside lobu busuku, ngoba silenkunzo ezimbili kusasa. Futhi ke ngizahle ngisuke kwenye indawo ethile kusiya kweyinye izinkonzo ezineke. Kodwa manje ebhukwini likaDeuteronomy ngifisa ukubala kusukela isahluko 16 indima ezintathu zokuqala zikaDeuteronomy 16:1 kusiya ku-3. Gcina inyanga ka-Abhibhi futhi ugcine iPaseka iNkosi uNkulunkulu wakho phakathi kweyesine inyanga ka-Abhibhi iNkosi uNkulunkulu wakho yalikhupha khona phakathi kwe Jipite ebusuku. Ngakho uza kunikela iPaseka eNkosini uNkulunkulu wakho ngezimvu langomhlambi endaweni iNkosi eyikhethileyo ukubeka ibizo layo lapho. Manje isifundo sami lobu busuku sithi indawo ekhethwe nguNkulunkulu yokukhonzela. Nxa unanzelela inyanga ka-ABADB lapho ingo itsho umabasa, inyanga kamabasa kulapho abakhutshwa khona. Futhi manje into emangalisayo yikuthi thina lobu busuku njengabakhonzi bakaNkulunkulu kulolu suku esiphila kulo, futhi sithola imiqondo eminingi ejineyo yabantu, futhi lapho ingqele kule miqondo ehlukeneyo mayelana ngento, kule mibuzo ehlukeneyo, kumele kube le mpendulo eyodwa eqondileyo kuwo wonke umbuzo obuzwayo. Nxa ngingabuza umbuzo kuyindokho, awu bazabuthi itafula ngeyani bona. Manje lapho umuntu angathi kayisiyo tafula, lipulanka, awu lipulanka kodwa kukanti yitafula. Liyabona, kumele kube lempendulo yeqiniso kukho. Futhi nxa ngingabuza umbuzo ngolutho, kumele kube lempendulo yeqiniso. Kungaba lenye into eseduzane lapho, kodwa kumele kube leli qiniso impendulo eqondileyo kuwo wonke umbuzo. Ngakho ngokunjalo, wonke umbuzo obuyayo empilweni zethu kumele kube lempendulo eliqiniso eqondileyo. Futhi kathesi namuhla siyezwa kukhulunywa abaningi babantu bethu emhlabeni lamuhla. Njengokuba ngingumishinari ngathatha ihambo ezithile phesheya kolwandle lokubhoda umhlaba, sengahlangana lezi nkolo ezinenye ezehlukeneyo ezinjengebhuda lamahomedi lamasiksi lamateyinzi, futhi lani okwezinkolo zomhlaba. Futhi ke lapha kweyethu iUnited States lamanye amazwe ezizweni sihlangana la wonke amabandla ethu ahlukeneyo anjengamabandla ezinhlanganiso zamasonto, siqala ngeKatolika yeRoma yasekuqaleni, futhi ke la kumaGriki lokunjalo, futhi le mikhuba ehlukeneyo, futhi ke phansi zonke izikhathi zenhlanganiso zesonto zamakhulu ayisificamunwemunye lokunye kwezinhlanganiso zamasonto amaProtestanti. manje ile nale yawo sibili ungabona umqondo wabo futhi angeke ngibasole ilo lalo uyatsho ukuthi baliqiniso baliqiniso futhi abantu abangena lawo mabandla kumele bakukholwe lokho ngoba sebebhejele esabo isiphetho sabo salaphakathi phezu kwemfundiso yalelo bandla futhi behlukene kakhulu omunye komunye kuze kwenze amakhulu ayisicamunwe munye lokunye yemibuzo ehlukeneyo ngakho-ke kungamakhulu ayisicamunwe munye lokunjalo kwemibuzo ehlukeneyo kumele kube le mpendulo eyodwa eqondileyo futhi ngizathanda thina lobu busuku njengoba kuyikuthi sizazama ukuya ezulwini futhi nokuhlangana lenkosi yethu uJesu lo esimthandayo sonke ngingathanda ukuhlola embhalweni ukukufumana lokho manje nxa kungumbuzo weBhayibheli khona-ke kumele kube le mpendulo yeBhayibheli akumelanga iphume eqembini labantu kuvela kuloba yibuphi ubudlelwano kumbe kothile ofundileyo kumbe kweyinye inhlanganiso yesonto kumele kuze kuvela khona embhalweni lapho indawo yokuhlangana kaNkulunkulu ekhona yokukhonzela futhi sibili enguNkulunkulu kule ndawo yokuhlangana kwenye indawo leyo ahlangana khona manje siyafumana lapha ukuthi kuDuteronomy lapha ekuqaleni uMose ebalandisela umbhalo izinto ayebatshele zulu ukuthi wayebakhuphe ngenkulu eqinileyo ingalo ebakhupha eGipite futhi wayeqale wabaqinisa babebizwa ngokuthi abantu bakaNkulunkulu baze baphuma eGipite futhi-ke base bebizwa ngokuthi ibandla likaNkulunkulu ngoba ibandla yikubuthana kumbe sibili ibandla kutsho labo ababizelwe phandle labo ababizelwe phandle futhi baphuma eGipite ukuze babe libandla manje uNkulunkulu wabatshela lapho ngaphambi kokumisa ithempeli futhi loba yini abayenzayo ngizakhetha indawo yami yokukhonzela futhi ngizabeka ibizo lami phakathi kwayo futhi yiyo indawo kuphela uNkulunkulu angahlangana loba ngubani kwakungokukhetha kwakhe uqobo wakhetha indawo yakhe futhi lapho akhetha khona indawo yakhe wabeka ibizo lakhe indima 2 lapha iyasitshela ukuthi wayezabeka ibizo lakhe endaweni ayeyikhethile ukuze abantu bamkhonzele khona manje into yakho yikuthi sifuna ukuthola lapho okule ndawo leyo kule miqondo engamakhulu ayisificamunwemunye lokunye kuyikuthi asibali yonke inkolo yesiyedeni futhi nje sikhuluma ngenkolo yesikristu leyo ngilozwelo kumayedeni kumbe ngempela bengingasoze ngibe ngisiya khonale futhi lokuwukhuluma labo kodwa baphambukile isikristu yiyo inkolo kuphela eliqiniso yisikristu futhi ngitsho lokho kungesikho ngoba ngingumkristu ngoba ngiyakukholwa ukuba liqiniso yiyo kuphela inkolo eqondileyo sengake ngafika engcwabeni lapho ibhiza elimhlophe elitshintshwa khona wonke amahola amane lapho uMahomet umpristi omkhulu futhi lo mkhokheli emva kukakristu wayemele abe ngumprofethi futhi angithandabuzi kodwa ukuthi wayenguye khona emva kwabafo wabo bakomakhaphi kodwa lapho wafa watsho ukuthi uzavuka njalo futhi uzanqoba umhlaba wonke manje phose kumahola wonke amane bayatshintsha abalindi futhi bagcina ibhiza elimhlophe engcwabeni lakhe sebakwenza okweminyaka ezinkulungwane ezimbili bemkhangelele ukuvuka njalo futhi anqobe umhlaba kodwa uyabo futhi ungaya kubhuda ubhuda waphila iminyaka engamakhulu amaningi phose iminyaka engamakhulu angamashumi amabili lantathu edluleyo uNkulunkulu waseJapan futhi njalo wayengumcabangi into enje ngoConfucius lokunjalo kodwa bonke lapha owe abasunguli lokunjalo bonke bafa lemicabango yabo futhi bangcwatshwa futhi basethuneni kodwa isiKristu esasisekelwa kuJesu Kristu kulethuna elingelalutho nguye kuphela umuntu owake wema emhlabeni futhi waphila futhi wathi ngilamandla okubeka phansi ukuphila kwami futhi ngikuvuse njalo futhi wakwenza futhi uyaphila lamuhla futhi siyakwazi uyaphila ngoba ukanye lathi futhi uyazitshengisa ngezibonakaliso ezibambekayo lezimangaliso lezo athembisa ukuthi uzazenza ukukutshengisa. Okokuthi njengensika yomlilo eyakhophela abantwana bako-Israyeli enkangala ikanye lathi lamuhla, nangokuthi umfanekiso wayo wathathwa esenza izibonakaliso lezimangaliso azithembisayo ukuthi uzazenza kulolu suku, sibona wonke amazwi wathembisayo ebonakaliswa lolu suku. Ngakho-ke wonke umhlaba wamayedeni uphandle yisu Kristu. Manje njengoba kuyikuthi kule mibuzo engamakhulu ayisicamunwemunye lokunye mayelana ngalapho uNkulunkulu ahlangana khona, uhlangana lama-Methodist kumbe uhlangana kuma-Baptist futhi uhlangana kulokhu lakulokho lokunye, manje kulo mbuzo lapho ngakho wonke umuntu kumele adingisise usindiso lwakhe ngokwesaba langokuthuthumela. Kodwa lobu busuku ngifuna ukuzama ukufumana futhi lokutshengisa embhalweni lapho indawo eqondileyo ekhona lapho uNkulunkulu ahlangana lokukhonza labantu, futhi nxa leyo iyo indawo kuphela aza kuhlangana khona. Manje sithethe isifundo lesi kuDeuteronomy, libala lesiGreki elile mitho ekabili kumbe litho imithetho emibili. Ibala lesiGreki Deuteronomy litho imithetho emibili ehlukeneyo, futhi yikho lokho nje uNkulunkulu alakho, imithetho emibili ehlukeneyo, futhi omunye wawo ngumthetho wokufa futhi nomunye ngumthetho wokuphila. uNkulunkulu ule mithetho emibili, ukumlandela nokumsebenzela, nokumkhonza yikuphila, ukulandula yikufa. Kule mithetho emibili uNkulunkulu. Manje omunye waleyo mithetho wenziwa wazakala emhlabeni entabeni iSinayi. uNkulunkulu wapha umthetho kuMose no-Israyeli, kungayisikho ukuthi umthetho kwakungabasiza, kodwa umthetho wakhomba kuphela kubo ukuthi babeyizoni kuze kube yileso sikhathi. Babengazi ukuthi isoni yini baze baba lo mthetho. Akungeke kube lo mthetho kungelazi jeziso, umthetho kawisiwe umthetho kungelazi jeziso. Kanjalo ngokunjalo ukweqa umthetho yisono, futhi umvuzo wesono yikufa. Ngakho-ke kwaze kwathi uNkulunkulu esebenzele umthetho kwakungela mpambeko eya balelwa kubo. Nxa kungela mthetho lapha othi awungeke ugijime amamayila ngamajumi amabili ngehola, khona-ke ungagijima amamayila edlula amajumi amabili ngehola. Kodwa nxa kulo mthetho othi awungeke ukwenze, khona-ke kulo mthetho lesijeziso emva kwakho. Manje ukufa, umthetho wokufa kwakuyimthetho eyaphiwa entabeni iSinayi eyatshela umuntu ukuthi wayeyisoni, futhi ukweqa umthetho kaNkulunkulu wafa. Kodwa akula nsindiso emthethweni, wawulipholisa elalikufaka entolongweni, wawungela lutho owawungakukhupha ngalo. Kodwa-ke wapha omunye umthetho, lo wawusentabeni iCalvary, lapho isono esabalelwa kuJesu Kristu, futhi lapho isijeziso zahlawulwa, futhi kungela mthetho, kodwa ngomusa usindisiwe ngomusa kaNkulunkulu ngokumiselwa phambili kolwazi lwangaphambili kaNkulunkulu ngokuba khona kwakho. Manje siyayibona le imithetho emibili. UDeuteronomy ikhuluma ngemithetho emibili, kwaku le mithetho emibili, owodwa wawungumthetho wokufa lomunye wawungumthetho wokuphila. Kwaba njalo lezivumelwano ezimbili ezaphiwa ebantwini, sizakhuluma ngazo ekuseni. Esinye sazo saphiwa ku-Adamu ngesimiso, nxa ungenza lokho futhi ungenzi lokho. Kodwa lowo mthetho wephulwa, u-Adamu u-Eva wephula lokho esivandeni sase-Edeni. Khona-ke uNkulunkulu wenza isivumelwano sesibili, futhi wasipha u-Abrahamu, futhi lo mthetho wawungelasimiso, akusikho lokho okwenzileyo kumbe lokho ozakwenza. Wathi, sengivele ngakwenza. Lo ngumusa, lo ngumthetho wokuphila. uNkulunkulu wakwenza lokho ku-Abrahama lenzalo yakhe emva kwakhe. Leyo yiyo yonke inzalo ka-Abrahama. njengoba iBhayibheli lathi wonke u-Israyeli uzasindiswa kodwa lokho akutsho ukuthi abajuda njengoPaulo watsho lokho u-Israyeli ayikho ngaphakathi kumbe u-Israyeli ongaphandle ongaphandle njengoba sakhuluma ngobunye ubusuku ngabantu anabaka Isaka ngokwazana kwendoda lomfazi kodwa umthetho kaNkulunkulu wangokristu okwakuyinzalo yobukhosi ka-Abrahama leyo ngomusa wonke u-Israyeli usindisiwe lokho konke lokho okukuKristu kusindisiwe konke isivumelwano sikaNkulunkulu sesibili kodwa zonke lezo zinto zaziyisithunzi sikaKristu manje nanzelele indima 2 lapha kuDeuteronomy 16 khonzela endaweni engikhethileyo manje kumele ukhonze uNkulunkulu wathi endaweni engiyikhethileyo kungayisiyo omunye umuntu ayikhethileyo kodwa engiyikhethileyo manje xa uNkulunkulu wakhetha indawo khona-ke kusifanele ukuthi sifumane lokho akutshoyo ngakho futhi ingaphi yona ngifuna ukuyifumana ngoba ngeqiniso ngifuna ukukhonza sonke silapha lobu busuku ukumkhonza sihlezi lapha lobu busuku njenge-Methodist, Baptist, Katolika, Jehovah Witness, Christian Science lakho konke kodwa sonke sidinga ulutho sifuna ukwazi iqiniso iBhayibheli lathi liza kwazi iqiniso futhi iqiniso liza kulenza likhululeke umuntu awungeke ubekwazi okwenzayo awukwazi ukuthi ukwenze njani uze ubekwazi ukuthi kwenziwa njani awukwazi lokho okwenzayo uze ubekwazi ukuthi kwenziwa njani bengisitsho kumele ubekwazi lokho okwenzayo lokuthi kwenziwa njani lokho kuyasitshengisa ukuthi uNkulunkulu kule ndawo yokuhlangana yabakhonzi bakhe endaweni eyodwa ethile kuleyo ndawo kuphela uNkulunkulu uhlangana labakhonzi bakhe manje futhi indawo ayikhethileyo yabakhonzi bakhe wathi uzabeka ibizo lakhe manje masidingeni futhi sithole embhalweni lapho okule ndawo leyo ngeqiniso nxa uNkulunkulu wathi uzabeka ibizo lakhe kule ndawo lapho ayekhethe khona ukuhlangana labantu futhi akhonze labo kumbe bona bamkhonze bengisitsho lokho kwenye indawo eBhayibhelini ngoba kwakungokwe zikhathi zonke futhi uNkulunkulu omkhulu ongaguqukiyo angeke aguquke umuntu uyaguquka kodwa ungabeka impilo yakho phezu kwento loba yini uNkulunkulu ake wayitsho nakusiphi isikhathi ngoba kuliqiniso kuliqiniso ngoba yiyo into kuphela engingaba lethemba kiyo liBhayibheli ngoba ilizwi lomuntu liza kwehluleka kodwa uNkulunkulu ulamandla onke umnyaka kumele ngazi okuningi kulalokho engangingakwazi umnyaka odluleyo ufanele lawe usuku ngalunye silomkhawulo ngakho siyengeza ulwazi kodwa uNkulunkulu kalamkhawulo akalamkhawulo futhi engelamkhawulo angeke angezelele ulwazi uphelele kwasekuqaleni sonke isinqumo kufanele siqonde kanye futhi indlela uNkulunkulu enza ngayo ngesinye isikhathi kumele enze ngaleyo ndlela nini lanini kumbe wenza ngendlela engayisiyo lapho esenza ngesikhathi sokuqala nxa umuntu wake wabuya kuNkulunkulu ukusindiswa phezu kwesisekelo amamukele ngaso kumele samukelwe phezu kwaleso sisekelo esifanayo sonke isikhathi kunjalo nxa umuntu wake weza kuNkulunkulu ukuthi aseliswe nguNkulunkulu futhi uNkulunkulu wamamukela phezulu kwesisekelo esithile umuntu olandelayo abuye kumele amamukele ngendlela efanayo kungenjalo wenza kubi lapho esamukela umuntu wokuqala uNkulunkulu wenza isisekelo sokuthi uzahlangana lobuntu khona wenza isisekelo salokho ayeza kwenza ukuthi uza kwenza njani futhi lokho kwakungegazi lomhlatshelo wewundlu esivandeni sase-Edeni uNkulunkulu akazi langasiphi isikhathi akutshintshe wakhetha ukuthi wayezasindisa kanjani umuntu sizamile lamuhla ukufundisela umuntu phakathi kwakho sizamile ukubafundisa sizame ukubafundisa sazama ukubenza inhlanganiso yesonto sazama ukwenza zonke inhlobo zezinto lezi ukubangenisa ukubanyikinyela phakathi ukuba babhaphathizela phakathi yonke indlela ekhona sibangenise ngezincwadi kodwa lokhu kumi kunjalo ngokufanayo uNkulunkulu uhlangana lomuntu ngaphansi kwegazi lewundlu elachithekayo. Igazi kwakuyindlela kaNkulunkulu ekuqaleni, futhi igazi yindlela kaNkulunkulu lobu busuku. Kuhle ukwenza ukuzihlawulisa lazo zonke lezi izinto, kodwa usindiso lubuya ngegazi kuphela. Igazi yiyo indlela kuphela uNkulunkulu ayikhethayo ukusindisa umuntu, futhi angeke ayitshintshe. UJobe wayelento efanayo, wayesazi ukuthi wayelungile ngoba wayenikele umhlatshelo uNkulunkulu ayewufunile kuye. Manje asidingeni kathesi ukubona leyo ndawo ukuthi yiphi le ndawo abeka khona ibizo lakhe. Sizamele sifumanise lapho abeka khona ibizo lakhe. Khona ke nxa sifumana lokho ibizo likaNkulunkulu eliyikho, futhi lalapho alibeka khona, khona ke sesifumana indawo yokukhonzela masinya. Sifumana lokho zonke lezi izinto, yebo sibili, zazingamathunzi ezinto ezizayo. Wonke umthetho wawufanisa ngaphambili izinto ezaziza kuza, njenge inyanga ilithunzi lelanga, iyasebenza lapho kungela langa khona. Njengebandla iyasebenza lapho kungela NDODANA kaNkulunkulu. Lapho indodana ingekho, ukukhanya okuncinyane, ibandla amakholwa ayakhonza uNkulunkulu futhi aphe ukukhanya lapho indodana ingekho. Kodwa lapho ilanga liphuma, awusayiboni inyanga njalo futhi, ngoba isiyehle phansi. Ngayisadingi ukukhanya kwayo njalo futhi, ngoba iyathola kuphela ukukhanya kwayo okwesikhatshana kuvela elangeni. Manje njengendoda lomfazi, ilanga nenyanga, kunjalo ibandla loKristu. Manje siyafumana ukuthi lezi izinto zilithunzi likaKristu. Umhlatshelo wonke, umkhosi, layo yonke into kuTestamente elidala yayifanisa ngaphambili uKristu, njengethunzi lichaya phansi esibuyeni. Manje lapho kulapho esiza kufumana indawo eqondileyo yokukhonzela. Yikubuyela emuva lapha kuTestamente elidala, lapho eyaphiwa khona, futhi sibone ukuthi lezi zinto zazihini. Manje lapho ithunzi lisiza lisabalele esibuyeni, ungatsho ukuba yindoda, ngumfazi, kumbe isilo, kumbe loba yini okungaba yikho, ngoba kuyaphosa ithunzi phezu kwesibuya. Futhi lapho ithunzi lelo lisiba mfitshane, ithunzi liyinegative, futhi kakungeke kube le-negative kungela qobo lwento. Ngakho-ke lapho uqobo lwento lusiba duzane le-negative, i-negative iyaginywa luqobo lwento, futhi loqobo lwento luyabuya ndawonye, futhi yikho lokho okwenza khona-ke kube luqobo lwento. Futhi nxa zonke izinto ezindala, iBhayibheli lathi kuTestamente elidala kwakulithunzi lezinto ezizayo, khona-ke uKristu wayelithunzi lezinto ezizayo. Ngakho singabona ngemifanekiso yeTestamente elidala lapho akhetha khona ukubeka ibizo lakhe, futhi lokho okwakathesi. Manje njengalokho ithunzi eliyikho lisabalala isibuya, ngithe liyinegative, lingumfanekiso. Ngakho-ke thina abakhonzi siyabona amathunzi eTestamente elidala ejolobela phakathi koqobo lokutsha. Manje yonke imikhosi, amalanga angcwele, lonke ithebhanekeli, zonke izigodo, yonke into ethebhanekeli, yonke into yayifanekisa uKristu. Yonke iminikelo, yonke imithetho, yonke into yayisemfanekisweni kaKristu. Sedlule kukho isikhathi ngesikhathi lapha ethebhanekeli. Khona-ke siyabona ngalezi ukuthi sonke isivumankulu, ibandla lenhlanganiso yesonto, kuthiwe khatshana ngemuva. Ngakukho ngitsho lasejahweni, ngitsho lakancane. Sonke isivumankolo, lonke ibandla, yonke inhlanganiso yesonto kuthiwe phandle ngokupheleleyo. Akula ndawo kubo lakancane. Akula okufanekiswe kuTestamente elidala kumbe loba ngapi eBhayibhelini okwebandla, kodwa ukumanyana ngokubanjwa ngamandla kompotshonga weBhabheli. Yiyo into kuphela efanekisa umanyano, ngoba kwakungunimrodi, indoda embi, owaphuma phandle futhi wabamba ngodlakela wonke amazwe amancinyane ukubuya endaweni eyodwa, futhi lalulumpotshonga omkhulu. Kwakuyikukhonza kwenkolo, yebo sibili, kodwa kwakunganakwa elizwini likaNkulunkulu. Yikho lapho obona khona inkolo yenhlanganiso yamasonto ifanekisiwe umphotshongo weBhayibheli kuTestamente elidala okuyikuthi linkolo yayiyinkolo impela kodwa kungayisiyo inkolo yelizwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu akakhethanga ukubeka ibizo lakhe kuloba yiphi inhlanganiso yesonto. Ngifuna umbhalo wakho nxa kuyikho. Ngiyazi bathi ukwenzile kodwa akakwenzanga. Angeke abeke ibizo lakhe endaweni eziningi ngoba wathi wabeka ibizo lakhe endaweni eyodwa futhi leyo ndawo eyodwa leyo laleyo nhlanganiso yesonto yethu ifuna ukuthi iyileyo ndawo kodwa kuphambeni kodwa kungaphi lapho abeka khona ibizo lakhe. Manje futhi yena kubani ibizo lakhe kuqala? Kuzamele ibizo sifumane lokho ibizo likaNkulunkulu eliyilo singakafumani ukuthi kungaphi alibeka khona. Manje siyafumana ukuthi wayeleziqu eziningi ubizwa ngokuthi wayebizwa ngokuthi baba okuyisiqu futhi wabizwa ngokuthi ndodana okuyisiqu wabizwa ngokuthi moya ongcwele okuyisiqu wabizwa ngokuthi luba laseSheron okuyisiqu duze kwesigodi isiqu kanye ziyokusa Jehova Jire Jehova Rafa ayisikhombisa ahlukeneyo aguqelayo amabizo okuhlenga futhi wonke awo ayeyiziqu akula kuwo ayengamabizo kodwa ulebizo lapho ehlangana loMose wayengakabi lebizo futhi watshela uMose nginguye enginguye. Futhi lapho sibona uJesu emhlabeni ekhuluma kumaHebheru isahluko 6 uXolo uJohane ongcwele isahluko 6 wathi nginguye enginguye. Bathi ngani ungumuntu ongekho phezulu kwamathumi amahlanu ubudala futhi uthi ubone uAbrahama. Wathi engakabi khona uAbrahama nginguye futhi nginguye wayenguye isihlahla esivuthayo insika yomlilo eyayisesihlahleni esivuthayo ensukwini zikaMose. Nginguye enginguye. Futhi manje sithola ukuthi uJesu wathi futhi ngabuya ngebizo likaBaba wami futhi ngaligamukelanga. Khona ke ibizo likaBaba kumele libe nguJesu kunjalo. Ibizo likaBaba nguJesu ngoba uJesu watsho njalo ngithwele ibizo likaBaba wami. Ngibuya ebizweni likaBaba wami futhi ngalingamukeli. Khona ke ibizo lakhe lalinguJesu futhi uGabriel wambiza Jesu abaprofeti bambiza uJesu futhi wayenguJesu impela. Ngaphambi kokuzalwa kwakhe lo mprofeti ongcwele wabiza ibizo lakhe Emmanuel okuyikuthi uNkulunkulu ulathi. Khona ke uNkulunkulu wabonakalisa enyameni ukuze asuse isono somhlaba futhi ekwenzeni njalo waphiwa ibizo likaJesu. Ngakho uJesu yilo ibizo futhi ibizo labekwa emuntwini hatshi ibandla hatshi inhlanganiso yesonto hatshi isivumankulu kodwa umuntu. Wakhetha ukubeka ibizo lakhe kuJesu Kristu. Manje siyathola ukuthi ke kuba indawo kaNkulunkulu yokukhonzela lapho omkhonzela khona. Khona engakazalwa ibizo lakhe labizwa ngokuthi Jesu. Laliqakathekile kakhulu laphiwa kumama wakhe ingilosi uGabriel ukuthi ibizo lakhe lizabizwa Jesu indodana kaNkulunkulu lokhu ayeyikho. Lapho silapho khona ke lokhu yikho kuphela kuyikho kuye kuphela indawo ekhethwe nguNkulunkulu yokukhonzela. Indawo kaNkulunkulu ayikhethayo uNkulunkulu wakhetha ukuhlangana lomuntu hathi ebandleni hathi enhlanganisweni yesonto hathi kusivumankulu kodwa kuKristu. Iyo indawo kuphela uNkulunkulu azahlangana lomuntu futhi engakhonza uNkulunkulu kuKristu. Iyo indawo kuphela kungenani lokuthi ungumethodist baptist katolika protestanti loba yini ongaba yikho kule ndawo eyodwa kuphela ongakhonzela khona uNkulunkulu ngokuqondileyo lapho kukuKristu. AbaseRoma 8:1 yathi akusela kulahlwa kubo labo abakuKristu uJesu labo abangahambi ngokwenyama kodwa ngokukamoya. Yilo ivangeli. singehlukana mayelana ngezivumankolo, singehlukana ngemiqondo enziwe ngabantu. Ungahamba ebandleni le-Methodist, kufanele ube ngu-Methodist, umbaptist, umbaptist, umkatolika, umkatolika. Kodwa lapho usubhaphathiziwe kuKristu futhi waba lilunga lomzimba wakhe, kakusela kwehlukana. Imiduli yaphakathi yokwahlukanisa isidilizelwe phansi futhi usukhululekile ngoba ukuKristu uJesu, futhi ukhonza uNkulunkulu ngomoya langeqiniso lapho ukuKristu Jesu. Kulicebo likaNkulunkulu ukuba umkhonze kuKristu Jesu. Manje akula bandla lenhlanganiso yesonto elingazitsho ukuthi lokho ngokwalo, akula ongazitsho ukuthi ngokwakhe. Ulesibindi esinjani ukuthi ukutsho lokho? Ukwenza into enjalo kungaba ngumoya womphiki uKristu, kungaba yikuphungula kuKristu, ukuphungula kuye. Awungeke ukwenze lokho. UKristu yindawo kuphela uNkulunkulu ahlangana nabakhonzayo. Bathi namuhla sengibe nabantu bengitshela, indoda yangibiza kungasikude eBeaumont, Texas. Wathi, Mnu Branham, nxa ibizo lakho lingekho ebhukwini lebandla lethu, awungeke uye ezulwini. Ungakucabanga lokho, ungayikholwa into enjengaleyo. Bacabanga ukuthi kumele ube ngowalelo bandla elithile. Kungenjalo, awungeke uhambe ezulwini. Kuyikuphambanisa ukukholwa lokho yibuphi kuKristu. Ngiza kuthi lokho, nxa ukholwa umoya onjalo ulahlekile. Leso yisibonakaliso esihle, ulahlekile ngoba yikuphungula kulokho uNkulunkulu akwenzileyo. uNkulunkulu akazi abeke ibizo lakhe kuloba yiliphi ibandla. Walibeka endodaneni yakhe uKristu Jesu, lapho yena lendodana yakhe besiba munye. Iyo indawo eqotho yokukhonzela. Akula ezinye izisekelo ezabekwayo, akula elinye idwala. KuKristu idwala eliqinileyo ngiyama yonke eminye imihlabathi ichebechebe elithonayo. Iy'nhlanganiso zamasonto ziza kohloka futhi ziwe, izizwe ziza kwedlula, kodwa uza kuhlala ekhona nini lanini. Akula enye indawo umuntu angayifumani ukukhonza uNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu angamphendula. Akula ndawo kodwa kuKristu uJesu. Iyo indawo kuphela, indawo kuphela uNkulunkulu ayikhethayo ukubeka ibizo lakhe, futhi indawo kuphela ahlangana khona lo muntu ukukhonza. Olahlekile ukukholwa okunye. Nanzelela, yonke imikhosi yesiJuda eyisikhombisa yayigcinwa endaweni yinye. Abazange begcine umkhosi owodwa lapha owama-Methodist, njalo omunye lapha owama-Baptist, omunye lapha owama-Presbyterian, omunye emuva lapha owama-Katolika, njalo omunye wama-Protestanti. Yonke imikhosi eyisikhombisa yayigcinwa endaweni yinye. Umfanekiso omuhle sibili lapha. Sisanda kudlula nje izikhathi zebandla eziyisikhombisa. Sizatshengisa ukuthi uNkulunkulu ugcina zonke izikhathi zebandla eziyisikhombisa elizwini, ngoba isikhathi sebandla ngasinye saletha ingxenye yelizwi, futhi loba nini bekuletha futhi babona ukukhanya. Njengabantu abaqala ukubona ukubhabhathiza ebizweni likaJesu, kuyini abakwenzayo? Benza inhlanganiso yesonto, ngakho futhi yafa khona lapho. Khona-ke uNkulunkulu wasuka wangena komunye umuntu. Kasoze ahlale kweyinye yalezo zivumankolo lezifundisi. Akala lutho lokwenza ngakho. Akula okuphambanisiweyo ngoNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu lingcwele, alixutshaniswanga. UKristu isigodlo saphakathi sokukhonzela sikaNkulunkulu. UnguNkulunkulu. Yonke imikhosi eyisikhombisa kumele igcinwe kuyona leyo ndawo eyodwa. Wawungeke ugcine umkhosi kuloba yiphi indawo, kodwa yona eyisikhombisa indawo, imikhosi eyisikhombisa yomnyaka kumele igcinwe endaweni eyodwa. Ngakho-ke izikhathi zebandla eziyisikhombisa kwakumele zivele endaweni eyodwa. KwakunguKristu ekhuluma kuzo zonke izikhathi zebandla eziyisikhombisa, kunjalo sibili. Mfanekiso wezikhathi zebandla eziyisikhombisa, kodwa benza inhlanganiso zamasonto. Ngakho manje kasikhangeleli omunye umfanekiso sisasekhona lapha. Umfanekiso wePasika wawufanekisa ngaphambili uJesu. Siyananzelela la umhlatshelo wegazi ngokufa. Umhlatshelo wegazi kwakuyindawo eyayifanekisa uKristu. Ingopha na inhlanganiso yesonto? Ungacabanga ngebandla lisopha? Inhlanganiso yesonto isopha? Liqiniso? Kayingeke. Kwathatha igazi ukuthi lophe empilweni futhi impilo. Lapha uJesu uyabonakala ngewundlu. iwundlu lalingumfanekiso kaKristu futhi lafanekisa ngaphambili uKristu ngoba wayeliwundlu likaNkulunkulu uJohane alazisayo elisusa isono somhlaba. Siyabona uJesu esiza ebonakala lapha ku Eksodusi isahluko 12. Nanzelela kwakuyindawo kuphela lapho ukufa okwakungeke kutshaye khona. Lapho ukufa sekuzatshaya ilizwe kwakumele kube lendawo ethile. Bonke ababengekho ngaphansi kwalokho bafa. Indawo eyodwa kuphela. Kathesi kwakungatsho ukuthi kwakuyindlu eyodwa kodwa kwakulendawo eyodwa yikho lapho okwakubulawa khona iwundlu. Lapho okwakulegazi lewundlu khona ingilosi yokufa yayingeke itshaye ngoba kwakuyindawo eyodwa uNkulunkulu afaka khona ibizo lakhe. Njalo lelo wundlu laqanjwa ngemuva khonale ekuqaleni iwundlu. Nanzelela kwakuyindawo eyodwa ayengeke atshaye. Futhi manje kuyafanana lamuhla. Kulendawo eyodwa kuphela lapho ukufa kukamoya okungeke kutshaye khona. Leyo yilizwi. Ukufa akungeke kutshaye ilizwi ngoba ilizwi likaNkulunkulu eliphilayo. Kodwa nxa ufaka isivumankolo kanye lalo ilizwi liyaphuma phandle lizimele. Liyazehlukanisa njengamanzi lamafutha awungeke ukuhlanganise ndawonye. Ngakho ke uyabona lapho isivumankolo sibuya enhlanganisweni yesonto bonke balandela isivumankolo futhi ilizwi bese lisifa futhi libe selihamba lomunye futhi lingezeleleke ngamandla lithatha isiqubu lapho lisuka ekulingisweni ekungcwelisweni ubhaphathizo lukamoya ongcwele futhi liphuma lisiba luhlamvu. Yayibona indlela uNkulunkulu ahambe ngayo eletha ibizo lakhe isikhathi sonke khona phansi ngendlela efanayo ngoba uyilizwi. Nanzelela alingeke life ilizwi lokuphila kalingeke life. Nanzelela kuphelele okunganani manje ingilozi yokufa yayingalelwanga ukutshaya abantu beJipita abakhaliphileyo. Yayingalelwanga ukutshaya amazwe ayo angcwele izakhiwo zayo ezinkulu ofaro bayo kumbe abaprisiti belizwe. Ingilosi yayingalelwanga ukutshaya. Yayingatshaya loba yisiphi isakhiwo, loba yiphi indawo, loba ngubani. Kodwa yayingeke itshaye lapho iwundlu elalikhona. Ukufa akungeke kutshaye lapho lindawo ephiwe nguNkulunkulu ekhona futhi lapho kulo iwundlu. Nanzelela futhi wayengalelwanga ukutshaya u-Israyeli kumbe abapristi bayo besiHebheru futhi kumbe loba yiphi yezinhlanganiso zamasonto abo. Konke kwakumele kube sendaweni ephiwe nguNkulunkulu, indawo ephiweyo. Kungenjalo ukufa kwakutshaya. Bandla loba lingapha lapho ongena khona akungenzeli umehluko. Kodwa kulento eyodwa okumele ube yazi, kumele ube kuKristu kumbe usufile. Awungeke uphile ngaphandle kwakhe. Ibandla lakho lingabe lilungile njengesakhiwo, ubudlelwano bakho ungabe bulungile njengomuntu. Kodwa lapho ulandula umzimba, igazi, ilizwi likaJesu Kristu, usufile ngomzuzu ukwenza. Indawo yokukhonzela ekhethwe nguNkulunkulu. Yikho lapho okulebizo lakhe khona kanye. Yikho lapho akhetha khona ukubeka ibizo lakhe. Hatshi ebandleni kodwa endodaneni uJesu Kristu. Nanzelela ukulondela kwahlala kuphela endaweni yokukhetha kwakhe ewundlini lakhe lasebizwe lewundlu. Nanzelela kwakungeli duna iwundlu eliduna hatshi elisikazi. Hatshi ibandla elisikazi kodwa ibizo lakhe hatshi ibizo lesikazi. Lapho ayeza kuhlangana khona labantu kwakungayisikho ebizweni leli sikazi kodwa ebizweni lakhe yena iwundlu. Kathesithi ibandla elikhulu, ibandla elilamandla lenza lokho futhi lenza lokho. Lidlule iziphepho sesandile ngobuneki, sibaneki ngamanani. Silibandla elilamandla uyinto enkulu. Kodwa uNkulunkulu kazange atsho ulutho ngelisikazi. Wathi yena, yena indawo yokuhlanganela iwundlu hatshi ibandla. Hatshi ibizo lalo kodwa ibizo lakhe. Akazange abeke ibizo lalo loba ngapi, wabeka ibizo lakhe kuye. Yikho konke okumele sikwenze kumbe ngelizwi kumbe ngesenzo kumbe sikwenze konke ngebizo likaJesu Kristu. Nxa sikhuleka kumele sikhuleke ngebizo likaJesu. nxa sicela izikhalazo kumele sicela ngebizo lika Jesu nxa sihamba sihamba ngebizo lika Jesu nxa sikhuluma sikhuluma ngebizo lika Jesu nxa sibhaphathiza kumele sibhaphathize ngebizo lika Jesu Kristu ngoba konke esikwenza ngelizwi kumbe ngesenzo kwenze ngebizo lika Jesu Kristu umfo wathi kimi ngesinye isikhathi sixoxe ngalokho wathi umfowethu Branham umngani kangi wathi yena ibizo lakhe ngusibanibani unguTshumayeli engabe ehlezi lapha kathesi futhi wathi umngani wathi ule bizo lami ngiza ukuthi nje Jones ngoba kwakungayisuye uJones wathi kathesi akadingi ukuvuka ekuseni yonke athathe umthanyelo futhi athi kathesi ngithanyela phansi ngebizo likaJones futhi ngigezisa imigalo ngebizo likaJones futhi ngigambela isigqoko ngebizo likaJones wathi angicabangi ukuthi kumele ubize loba ibizo lakancane ngathi niyakholwa uyakwenza kunjalo futhi wathi awu kungani akudingi ukuba akutsho yonke into ayenzayo ingebizo likaJones kwasekuqaleni ngathi kodwa kawuzange wehle ngesitalada wamfumana futhi wathi uza Jones wayemele abe kuqala ngomkhosi umkhosi womshado Jones nxa engakwenzanga liphila ebufebeni futhi nxa wabhaphathizwa ngenye indlela ngaphandle kwebizo likaJesu Kristu lubhaphathizo lobufebe olungatholakaliyo ebhayibhilini khona-ke lokho okwenzayo ngelizwi kumbe ngesenzo kwenze konke ngebizo likaJesu ngemva kwalokho okwenzayo kodwa kuqala kumele ubuye ebizweni layo labafazi abaningi abalungileyo kulesi sakhiwo lobu busuku abahle abafazi abathembekileyo kodwa kulo yedwa unkosikazi William Branham nguye ohamba lami ngekhaya nguye ongumkami kulabantu abahle emhlabeni amabandla amahle kodwa kulo yedwa unkosikazi Jesu Kristu njalo nguye lo amlandayo yikho lapho okuhlezi khona ibizo lakhe yikho lapho ukukhonza kwakhe okukhona kuye futhi yena yedwa kuliqiniso oh yebo mnumzana sifumana lokho kuliqiniso kathesi yiso isizathu thina konke sikwenzayo ngelizwi kumbe ngesenzo sikwenza ngebizo likaJesu Kristu akula elinye ibizo eliphiweyo phansi kwezulu elokusindisa kodwa ibizo likaJesu Kristu imisebenzi isahluko 2 itsho lokho ngakho akwaziwe kini akula elinye ibizo eliphiweyo phansi kwezulu lapho umuntu angasindiswa ngalo kuphela ibizo likaJesu Kristu amen ngithemba liyakubamba ibizo likaJesu Kristu konke izulu eliphezulu libizwa yena futhi yonke imuntu ezulwini ibizwa Jesu iBhayibheli lacho futhi yonke imuntu emhlabeni ibizwa ngokuthi Jesu ngakho yilo ibizo elikhethwe nguNkulunkulu lalapho alibeke khona yiyo indawo yakhe yokukhonzela ikuJesu Kristu manje siyakwazi lokhu kunjalo akula enye indawo yokukhonzela kodwa kuye akula elinye ibizo phansi kwezulu eliphiweyo ebantwini okumele basindiswe ngalo ulibizo likaNkulunkulu lokuhlengwa uNkulunkulu ulebizo elithiwa Jehova Jaira Jehova Rafa Jehova Jaira inkosi ithethelela zonke izono zakho Jehova Rafa inkosi isilisa yonke imikhuhlane yakho wayelezihloko ezinene kodwa ulebizo elilodwa lokuhlengwa elingelosendo lwabantu futhi lelo libizo likaJesu yilo ibizo lakhe akhetha ukubeka walibeka ngaphi lona walibeka kuKristu wonke amanye amabizo amabandla izivumankulu izihloko kuyikufa ukukuthemba uthemba ibandla leMethodist ukuthi likuse ezulwini ulahlekile nxa uthemba amaPentecostal ibandla lamaPentecostal ukuthi likuse ezulwini ulahlekile futhi leBaptist leLutheran Presbyterian Katolika loba liphi elinye ibanga uthemba ibizo labo kumbe isihloko sabo kumbe izivumankolo zabo ulahlekile ngoba awungeke ukhonze uze uqale uze endaweni yokukhonzela amen yiyo indawo kuphela uNkulunkulu ahlangana khona lomkhonzi yindawo akhetha ukubeka ibizo lakhe wonke amanye ungathembela kuwo uzakufa yena njalo elinye ithunzi likaJesu lapho engilibhale phansi umbhalo njalo wafanekisa ngaphambili lapho kumele angabi lansolo indawo abeka ibizo lakhe iwundlu leli kumele lingabi lensolo manje yiphi inhlanganiso yesonto kumbe uhlelo ongabeka lokhu kulo libandla bani iKatolika, iProtestant, isiJuda, loba yini obuyikho, luhlelo bani, hlanganiso yesonto, ongabo phela lokho kuyo, okungelansolo kuyo. Lahliwe konke futhi kwaliwa. Kodwa kule ndawo, haleluya. Leyo ndawo ikuJesu Kristu. Akulansolo kuye, akulaphutha kuye. Akungeke ukubophele lokhu. Bonke abantu labo abazama ukwenza njalo, but ibandla labo alilaphutha futhi lakho konke lokhu. Yikungcola, abephuli belizwi, abathandayo, abafe okuyingxenye, iLaodikeya, isivumankolo, kodwa kayisilo qiniso. Kodwa lo Pilate ngokwakhe isitha sakhe sathi angifumani cala kuye, isitha sakhe uqobo safakaza kwakungela cala kuye. Akungeke ubophele loba siphi isono kuye. Kwathi kubapristi bensuku zakhe, kubani kini ongangibeka icala ngesono? Kubani ongangitshengisa ukuthi ngiyisoni? Ngitshela ibandla elilodwa elingathi abakaze benze noma ulutho olubi. Impela akula lelinye lawo ngitsho, kodwa babulala futhi benza into yonke ekhona ekhalendeni ukwenza phosi. Khona-ke balokhu besibiza ngakho kayisiyo indawo kaNkulunkulu yokuhlangana ukukhonzela kuloba yisiphi isivumankolo kumbe inhlanganiso yesoni. Bangane bami, angifuni ukulithunuka imizwa, kodwa ngilomlandu ngombiko, futhi umbiko yilowo: phumani phakathi kwalinyakanyaka. Futhi nxa ngilicela ukuba liphume phandle, ngiza kulihambisa ngaphi? Ngingakusa eBranham Tabernacle, iyasoleka njengawo wonke. Kodwa kule ndawo eyodwa engingakusa kuyo, lapho olondeke khona lokuvikeleka ekufeni kukuJesu Kristu, indawo kaNkulunkulu yokukhonzela. Yiyo indawo engiyazisayo kini lobu busuku, lapho uNkulunkulu abeka khona ibizo lakhe, lapho athembisa wayeza kuhlangana lomuntu wonke ongena phakathi lapho, uzakhonza laye futhi adle laye lapho kukuKristu. Hatshi kuloba yiliphi ibandla, akula Tabernacle, kodwa kuKristu kulitabernacle likaNkulunkulu. Uyindawo lapho uNkulunkulu angena khona ngokwakhe futhi wahlala kuye. Lo uyindodana yami ethandekayo engithokoza ukuhlala kuye. Yikho lapho uNkulunkulu ahlala khona, waletha ibizo lakhe futhi walibeka phezulu kukaJesu Kristu. Ngakho-ke ibizo lakhe labekwa endodeni, indodana yakhe uJesu Kristu, lapho wahlala khona ngokwakhe. Futhi kulelo Tabernacle lapho ngumfanekiso iJerusalema elidala, imikhosi emidala, tempele elidala lalingumfanekiso. Lapho intuthu ingena phakathi, usuku lapho umtshokotsho ungena phakathi wesivumelwano, futhi wahlala phansi, futhi ilizwi likaNkulunkulu lazwakala liphuma kulo. Kanjalo ilizwi likaNkulunkulu lezwakala lingena kuTabernacle uJesu Kristu, kuyikuthi elidala okwemvelo lalingumfanekiso lethunzi lelitsha. Futhi lapho engena kuKristu wathi, lo yindodana yami ethandekayo engithokoza ukuhlala kuyo, futhi ngizakhetha indawo lapho engizabeka ibizo lami khona, futhi lapho engizahlangana lomuntu, lalapho engizakhonzela khona. UNkulunkulu wakhetha indawo, hathi ebandleni lenhlanganiso yesoni, kodwa kuJesu Kristu, yebo nomzalo, kumele futhi abe engelansolo njengoba ngishilo. Akula nhlanganiso yesoni engazitsho ngalokho, bangakwenza bangumphi kuKristu. Manje siyathola lapha, nanzelela ithunzi lakhe futhi iwundlu lifanele ligcinwe. Manje lokho kutholakala ku-Exodus 12, uma likubhala phansi u-Exodus 12:3 kusiya ku-6. Iwundlu kumele ligcinwe insuku ezine ukuhlolwa ukubona ukuba lifanele ukuya emhlatshelweni. Kumele lithathwe lihlolwe njalo njalo okwensuku ezine ukubona ukuba kuloku solekayo kulo, ukubona nxa kulo mkhuhlane kulo, ukubona nxa kulolutho olungalunganga ngewundlu. Kumele ligcinwe okwensuku ezine. Manje nanzelela, abanye benu ingabe lacabanga ukuthi kwakukuncinyane labulawa mhla wejumilani, kodwa liyakhumbula bathatha iwundlu osukwini lwejumi lwenyanga futhi balibulala ngosuku lwejumilani lwenyanga, bona elaligcinwe okwensuku ezine. Manje uJesu, ibizo likaNkulunkulu, iwundlu layo eJerusalema, futhi kazange aphume futhi kwaze kwaba ngemuva kokufa kwakhe okungcwatshwa lokuvuka. Wagcinwa phansi kwabacothozayo okwensuku ezine lobusuku obune. Lafanekiswa kanjani ngokupheleleyo? lelo wundlu. Lagcinwa okwensuku ezine. Yikho lapho uPilato wathi angitholi icala kuye. Elinye ithunzi lakhe akula thambo elalingephulwa kuye okwakuphelele. Lapho ababengeke ekubulaleni umhlatshelo babengelakwe phula ithambo. Uba kwakunjalo wawusaliwa futhi base bephakamise isandu ukwaphula amathambo emilenzeni kaKristu lapho besithi usefile kudala. Bagwaza uhlangothi lwakhe futhi bathola igazi lamanzi. Nanzelela futhi enye into enkulu lapho ngingeke ngikweqa ngoba wayefaniswa emnikelweni umnikelo wempuphu. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi babelesikolo eBhayibhelini esibizwa ngokuthi isikolo sabaprofethi futhi kwakuyisikolo sibili. Futhi siyafumana ukuthi u-Elijah wenyukela kuleso sikolo ngolunye usuku. Futhi bathi bamcela ukuthi asuke bathi la ukhona la izinto ziqonde kakhulu. Ngakho babefuna ukuthi asuke. Futhi baphuma ukuyamtholela ukudla. Futhi ixuku labapriest laphuma kumbe abaprofeti ukuthola indumba ukumenzela ukudla. Futhi sebekwenzile babutha ezigcwala ifaskoti enkulu kakhulu. Futhi lapho bephenduka kwakuzindumba zeganga zaziletshefu futhi baziphosela phakathi embizeni. Futhi imbiza zaqalisa ukubila. Futhi omunye wathi maye kulokufa embizeni manje asikwanisi lokudla. Futhi u-Elijah wathi yiletheleni impuphu egcwala isandla. Futhi wathatha impuphu futhi wayiphosela phakathi embizeni. Futhi wathi dlanini imbiza isiyelatshiwe. Umnikelo wempuphu kwakunguKristu. Inhlambana yonke yayifanele ibekwe okufanayo. Futhi sonke isiqephu esincane sempuphu kwakufanele sigaywe okufanayo okomnikelo wempuphu. Kutshengisa ukuthi ungumsilisi uyafaka esikhundleni futhi asuse ukufa futhi afake ukuphila ngemithetho emibili. Haleluya! Lapho kulokufa khona indawo eyodwa lapho uKristu engena phakathi ukuphila kuyangena. Ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Futhi lapho okwakulokufa khona kwaba lokuphila ngoba ukuthi uKristu walethwa phakathi umnikelo wempuphu. Izifundo ezinkulu okunganani lezi izinto ezingaba yikho uba singathatha isikhathi ukuze sizehlukanise. Manje nanzelela akula ngitsho ilizwi elilodwa lezithunzi elehlulekayo. Akula ilizwi elilodwa elake lehluleka elethunzi izinto zonke zafanekisa ngokupheleleyo. Uyindawo kaNkulunkulu ekhethiweyo yokukhonzela. Lebizo likaNkulunkulu liphiwe kuye. Uyindawo kaNkulunkulu yokukhonzela. Lebizo likaNkulunkulu liphiwe kuye. Uyilizwi likaNkulunkulu futhi ulibizo likaNkulunkulu. Uyikho kokubili. Ilizwi likaNkulunkulu lebizo likaNkulunkulu. Waye yilizwi lenziwa inyama. Waye yilizwi likaNkulunkulu. Iwundlu likaNkulunkulu, ibizo likaNkulunkulu, futhi wayenguNkulunkulu. Yikho lokho ayikho indawo ekhethiweyo kuphela futhi le ndawo yokukhonzela kaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu uyala enye indawo ngaphandle kuJesu Kristu. Awungeke umkhonze kwenye indawo. Wathi bangikhonza ngezi befundisa okwemfundiso imithetho yabantu. Namuhla zilezivumankolo izifundiso ezingaguqukiyo lakho konke okufundisa leyi indlela laleyo indlela. Futhi uJesu wathi mina ngiyindlela iqiniso lokuphila futhi akula muntu ongeza kuNkulunkulu ngaphandle ngami. Ngamanye amazwi ngingumnyango wesibaya sezimvu konke abangaphandle ngamasela. Unguye kuphela indlela yokuza ngayo. Ungumnyango, uyindlela, iqiniso, ukuphila. Konke lokho okukhulu, intuba kuphela, indawo kuphela, ukukhonza kuphela, ibizo kuphela. Konke kubotshelwe kuJesu Kristu. Lonke iTestament elidala libotshelwe kuye, iTestament elitsha libotshelwe kuye, futhi ibandla lamuhla libotshelwe kuye ngelizwi lomlayo wakhe. Akula enye indawo, kumbe elinye ibizo, kumbe noma yiphi indawo lapho uNkulunkulu athembisa khona ukuhlangana lomuntu kuphela kuJesu Kristu, indawo yakhe ekhethiweyo yokukhonzela. Nanzelela uNkulunkulu uthembise ukuhlangana labakhonzi bakhe kule indawo kuphela eyodwa. Futhi leyo iyikukhetha kwakhe uqobo, hatshi okokukhetha kwethu, hatshi okokucabanga kwethu, kodwa okokucabanga kwakhe, ukukhetha kwakhe. Futhi kuza kuba yindawo lapho abeka ibizo lakhe, lapho akhetha khona. Ngakho siyafumana ukuthi sifumana lapho ibizo lakhe elalikhona akukhethayo ngokukhetha kwakhe uqobo. Manje khona sesithole indawo abeka ibizo lakhe kuyikuthi kuKristu Jesu. Futhi akula enye indawo loba akula elinye ibizo. Selisuthisekile ngalokho uthini amen. Manje into yakho yikuthi nxa singathola lapho indawo ekhona indawo yokukhonzela akula lapho eyamukelwa khona kuphela kuKristu. Ungaphenduka ungakwenza lokho kodwa awukakhuzi uyabe ucela uxolo. UPetro wathi ngosuku lePentecost lapho bebabona bonke bekhuluma ngendimi lezibonakaliso ezinkulu lezimangaliso zithatha indawo baqala ukuhleka ibani lakwenza futhi lathi amadoda la agcwele iwayini elitsha benza njengabantu abadakiweyo. UMaria intombi bona ke babendawonye ikhulu lama tumi amabili abo futhi babedayizeni njengamadoda adaliweyo futhi bekhuluma ngendimi futhi bequba bathi amadoda la agcwele iwayini elitsha. Kodwa uPetro esima wathi madoda labazalwane amadoda la abangagcwalanga iwayini elitsha ngoba leli lihola nje lesithathu losuku. Kodwa lokho yilokhu okwakhulunywa ngakho ngumprofeti Joweli futhi kuyakuthi ngensuku zomcimbi utsho uNkulunkulu ngiza kuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke amadodana namadodakazi azaprofeti phezu kwezincekukazi zami lezisebenzikazi ngizathulula umoya wami ngizatshengisa izibonakaliso emazulwini phezulu lasemhlabeni umlilo izinsika zomlilo intuthu ethunqayo. Kuyakuthi lungakafiki usuku lwenkosi olukhulu lolwesabekayo ukuthi lo ozabiza ibizo lenkosi uzasindiswa. Lapho besizwa lokhu bahlabeka enhlizweni zabo futhi bathi madoda labazalwane senzenjani. UPetro wathi phendukanini ilo lalo wenu futhi liphaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu futhi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele ngo kuba isithembiso yikuthi izizukulwane zonke ezizayo. Manje siyakuthola lokho kathesi sifuna ukufumana ukuthi singena njani phakathi kwakhe singena njani kule ndawo yokukhonzela. AbaseKorinto bokuqala 12 iyakuphetha ngoba ngomoya munye hathi ngebandla linye hathi ngesivumankolo sinye hathi ngomfundisi munye hathi ngombhishophu munye hathi ngompristi munye kodwa ngomoya munye ongcwele sonke sibhaphathizwe emzimbeni munye okungumzimba kaJesu Kristu futhi siba phansi kwesipho sonke esikulo mzimba. Yebona umzana akula kujoyina akula kuphindaphinda kwesivumankolo akula kuqawulela phezulu ukuqawulela phansi ukuqawula isandla kumbe olunye ulutho kodwa ngokuzalwa sibhaphathizwe emzimbeni kaJesu Kristu. Amen. Ngomoya munye ongcwele sibhaphathizelwe sonke emzimbeni munye futhi uyini lowo mzimba. Ekuqaleni kwakukhona ilizwi lelizwi lalilo nkulunkulu lelizwi lalingunkulunkulu futhi ilizwi lenziwa laba inyama futhi lahlala phakathi kwethu. Singaba kanjani emzimbeni lowo futhi silandule ilizwi elilodwa lakho kumbe ukubeka kude kwenye indawo leyo engekho ngitsho emzimbeni? Singakwenza kanjani lokho? Indawo ekhethwe nguNkulunkulu nanzelela futhi lapho ubhaphathizwe ngeqiniso kuye ubufakazi beqiniso yikuthi uyamkholwa ilizwi. Ungaba yingxenye yakhe njani futhi ke umlandule? Ngingalandula kanjani isandla sami khona kuyisandla sami nxa lapho uba ngingakwenza kule inye into ephambanisekileyo engqondweni ngami futhi ngingakwenza njani kuba kulenye into ephambanisekileyo engqondweni ngami? Ukulandula ukuthi lesi isandla sami ukulandula ukuthi lo lunyawo lwami kulenye into ephambanisekileyo ngokomoya ngekholwa elilandula loba yiphi ilizwi uNkulunkulu ake walitsho lokuthembisa kule nto ephambanisekileyo ngokukamoya ngalo obizwa ngokuthi likholwa. Awungeke ulandule ibala elilodwa ngaye ngoba usube yingxenye yokufanayo uyingxenye yakhe ngoba ubhaphathizwe kuye ngaye umoya ongcwele ukulethe emzimbeni kaJesu Kristu. Kwinto enhle kangakanani uNkulunkulu waye le ndawo ethile ahlangana lo-Abrahama futhi lapho u-Abrahama wamkhunza konke kusehla iTestamente futhi ilizwi lakhe elithenjisiweyo liza kucasiswa kuwe ngaye. Ngikuthole lokho na? ilizwi alithembisa ukuligcwalisa osukwini ophila kulo. Uzakuba incwadi elotshiweyo kaNkulunkulu ebalwa ngabantu bonke, hatshi lokhu okuthoyo, kodwa lokho uNkulunkulu akwenza ngawe kuza kukhulumela phezulu ukwedlula loba yini ongayitsho. UNkulunkulu wathi, lezi izibonakaliso ziza kubalandela abakholwayo. Lokhu kukhuluma ngawe, wakhuluma ngalesi isikhathi okuza kuba khona kathesi. Amakholwa alesi isikhathi kumele akholwe lokhu, lokhu akuthembisa namhlanje. Ngokufanayo nje njengokuba kwakumele bangene emkhunjini ukuze basindiswe, baphume eGibhithe ukuze basindiswe, kumele bangene kuKristu ukuthi basindiswe manje empikweni kwelizwi ukuthi kungofanayo izolo lamuhla laninini. Ungena kanjani kukho? Ngobhaphathizo. Bhaphathizo lwani? Amanzi ngomoya ongcwele. Umoya munye sibhaphathizwa sonke kulumzimba munye. Futhi ilizwi lakhe elathenjiswayo akasozi awudingi ukulicasisa. Uzalicasisa ngawo lokho okwenzayo, lokho athembisa ukukwenza. Ibandla elimlandelayo lizabe linjengaye sibili, abantu bazi babekwazi. Khangela uPetro loJohane lapho bebuzwa ngokusilisa indoda esangeni elithiwa ubuhle. Bathi babona labo baprisida bakubona ukuthi babe konke amadoda angaziyo langafundanga, kodwa bananzelela ukuthi babe lo Jesu. Ngoba ini? Babesenza izinto ayezenza. Kumele abe semsebenzini kababa, futhi lamuhla kufanele kube ngokufanayo. Manje khumbula, ungokufanayo izolo lamuhla lanininini, ngoba uNkulunkulu uhlangana lawe kuye indawo kuphela ekhona. Ngoba yikho lapho akhethe khona ukufaka ibizo lakhe kuJesu. Jesu libizo likaNkulunkulu. Khumbula, ubaba, indodana, umoya ongcwele yizihloko ebizweni Jesu Kristu. Lapho uMateyu esithi, ngakho ke hambani lifundise izizwe zonke libabhaphathize ebizweni likaBaba lelendodana lelomoya ongcwele. Kucasiswe ngokungayisikho kanjani lamhlanje, futhi bathi ebizweni likaBaba, ibizo lendodana, ibizo lomoya ongcwele. Akubhalwanga lokubhalwa kunge ebizweni ubunye likaBaba, indodana, umoya ongcwele. Baba kayisilo bizo, ndodana kayisilo bizo, moya ongcwele kayisilo bizo. Isihloko. Insuku ezilithumi sezedlulile, uPetro wasukuma futhi wathi, phendukani ilola lo wenu futhi libhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Khona ke wenza nalokho amtshela khona ukuthi angakwenzi, wenza lokho amtshela khona ukuthi akwenze. Ibizo likaBaba, indodana, lomoya ongcwele nguInkosi uJesu Kristu. Wonke umuntu kuTestament elitsha wabhaphathizwa ebizweni leNkosi uJesu Kristu. Akula ngitsho lomuntu oyedwa eBhayibhelini owake wabhaphathizwa ngezihloko zikaBaba, indodana, lomoya ongcwele. Lokho akubanga khona kwaze kwaba isivumankolo seNicaea esabekwa eNicaea eRoma. Kwakuluhlelo lwebandla leKatolika olutholakala lwaqiniswa ukuba yinto efanayo kukhathekizi. Ngilakho kunjalo amaqiniso okholo lwethu lokunjalo. Khona ngempela kuyisivumankolo seKatolika yeRoma. Baza kutshela ukuthi akukho eBhayibhelini, kodwa bathi balamandla okuguqula lawo mazwi nxa befisa ukukwenza ngenxa kaBaba. Ngiyehlukana, uJesu Kristu uyafana izolo lamuhla lanininini. Futhi loba ngubani ozaphungula ilizwi elilodwa kuleli Bhayibheli, watsho uJesu, kumbe engeze ibala elilodwa kulo, ingxenye yakhe izasuswa ebhukwini lokuphila. Ilizwi elilodwa, hatshi umutsho kumbe indima, kodwa ibizwi. Loba ngubani ozaphungula ilizwi elilodwa? Ekuqaleni uNkulunkulu waqinisa abantu bakhe ngelizwi lakhe. Ilizwi elilodwa licasiswe ngokungayisikho labangela ukufa konke, bonke ubuhlungu benhliziyo, usizi lonke. UEva ngephulanga umutho wephula ilizwi. Lapho uJesu ebuya phakathi laphakathi kwebhuku, lokho kwakuyikuqala kwebhuku. Lapho uJesu ebuya phakathi laphakathi kwebhuku, kuyini akutshoyo? Kulotshiwe ukuthi umuntu akayi kuphila ngesinkwa kuphela, kodwa ngelizwi lonke eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. ekugcineni kwebhuku isambulo isahluko 22 indima 18 ingxenye yokugcina yebhayibheli uJesu uyakhuluma ngokwakhe wathi ngiyafakaza ukuthi nxa loba nguphi umuntu ophungula ilizwi elilodwa kuleli ibhuku kumbe engezelele ibala elilodwa kilo isabelo sakhe sizasuswa ebhukwini lokuphila ngoba ungumprofeti wamanga futhi usephambukise abantu futhi legazi labo lizabalelwa esandleni sakhe ngokwenza njalo kumele sigcine leyo ndawo eyodwa yokukhonzela engujesu kristu ilizwi ofanayo izolo lamuhla lanininini amen kulungile khumbula akula enye indawo yokuhlangana ukukhonza akula ndawo uNkulunkulu wayikhetha uJohane khonale emuva ekuhlanganisweni phakathi kwelitsha lelidala iTestamente lalelisani kathesi nanzelisisi uJohane leyo ngqungqulu enkulu weza ephapha evela enkangala ngolunye usuku impiko zakhe ezinkulu zicayekile wehlela phansi ekhunjini lweJordani umprofeti omkhulu oyingqungqulu owaba yibholoho phakathi kwetestamente elidala lelitsha futhi wababiza kusukela kwesokudla lesenxele wayebiza usuku lokuphenduka lapho okwaphumela khona abafarisi labasadusi wathi lingaqali ukuthi lithi ngaphakathi kwenu silo Abrahama ubaba wenu ngoba ngiyalitshela uNkulunkulu uyenelisa ngamatshe lawo ukuvusela uAbrahama abantwana oh mina bo lapho eqala ukuphosela ivangeli lakhe phandle futhi esithi ukhona oyedwa omi phakathi kwenu lo elingamaziyo angikamkhombi ukuthi ungubani kodwa ngiza kuba mazi lapho esiza angifanele ukuthukulula isicathulo sakhe kodwa uzalibhabhathiza ngomoya oncwele langomlilo futhi isitsha sakhe sokwela sisesandleni sakhe uza kuthanyelisisa isibuya sakhe futhi uza kutshisa amakhoba ngomlilo onga cithekiyo leyo ngqungqulu enkulu yevangeli ihlezi lapho lapho ikhwaza ukusongela kwayo okukhulu futhi ingcekeza yaphuma kumbe uHerodi wayengumbusi ngaleso sikhathi umemezeli wathatha umkamfo wabo futhi ungakucabanga ukuthi ingqungqulu enkulu yevangeli ihlezi lapho futhi ibambe ukuthula kwayo kulokho abanye babo bathi ungachumayeli ngomshado lokwahlukana kaTest 1 ngoba lapho kuhlezi uHerodi weza phambi kobuso bakhe futhi wathi awuvunyelwa ukuthi umthathe kuqondile ini yena kwakuyikho wayeyileyo ngqulu evela enkangala wayengafundiswanga ngaphansi kokwesaba lokusongela komuntu kweyinye inhlanganiso yesonto kodwa wayefundiswe ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu uSomandla ukuba kwazi okwakuza kuba khona wayesazi isaziso sikaMesiya ukuthi siyini haleluya ilizwi litsho ukuthi dumisa uNkulunkulu wethu lingesabi angaze ngilibaze muntu lakathesi angithabanga ngedlulisi ngiyazi lapho engikhona oh lapho ngicabanga ngayo leyo ngqungqulu enkulu iphapha lapho futhi ihlala phansi wathi ngiza kuba manzi lapho esiza ngolunye usuku wayemile lapho echumayela abapristi babenganeno kolunye uhlangothi bathi utsho ukuthi uzakuza isikhathi lapho umhlatshelo wansuku zonke uza kususwa leli ithempeli elikhulu esilakhileyo futhi lo msebenzi wonke esiwufakileyo thina inhlanganiso yesonto enkulu wathi kuza kufika isikhathi lapho konke lokhu kuza kususwa akungeke kube njalo ungumprofeti wamanga futhi wathalaza wathi khangelani nango yena lapho nanso indawo kaNkulunkulu ekhethiweyo yokukhonzela nanto iwundlu iwundlu uqobo elisusa isono somhlaba akathongi ukuthi nansi isiza iMethodist nansi isiza iBaptist kumbe iKatolika wathi nanto lisiza iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono somhlaba indawo eyodwa elondekileyo ekhona phakathi kwalelo wundlu likaNkulunkulu phakathi kwakhe kuphela kulosindiso hathi kwelinye ibandla isivumankolo siphi loba yibaphi abantu ubaba uphi umama uphi loba indoda engcwele kumbe ulutho indawo engcwele kukuNkulunkulu ongcwele inkosi uJesu Kristu lapho uNkulunkulu afaka khona ibizo lakhe emuntwini ukwenzela ukuhlengwa owasihlawulela inhlawulo thina izoni yiyo indawo kuphela okulensindiso yilo idwala engima kulo uJohane wamazi wathi angimazanga lapho ngimbona esiza ehamba kodwa phandle lapho engathola khona imfundo yami hathi eseminari njengalokho okwenziwa ngubaba wakhe hathi njengomprista ofundisiweyo kodwa enkangala lapho ayeseseminari lolwazi lwezinkulu kankulunkulu usomandla elindele ilizwi likankulunkulu hathi lokho okwacacadwa liqembu labantu kodwa lokho unkulunkulu ayekhulume ngakho futhi lapho uJohane ekhangela phezulu futhi ebona umoya usiza wathi ngiyafakaza lo nguye oh mina bo nanso indawo yakho yokukhonzela nanso indawo yakho yokucatsha nanto iwundlu likankulunkulu elisusa isono somhlaba hathi ibandla hathi sivumankolo kumbe enye into kodwa iwundlu likankulunkulu elisusa isono somhlaba bona ukuba uJohane wakube kanjani ngachongo ukuthi lina bafarisi ndiqondile lina basadusi mayerodi wathi nanto iwundlu iyo indawo ulebizo nguye yena ngathi elinye ibizo phansi kwezulu khangela lokho okwathiwa ngujesu ngojohane manje olunye usuku ujohane wathumela kuye ukubona lokho ayekwenza ujesu wathi ngaye wayeyilokho kukhanya okukhulu okukhanyayo ukubatshengisa indlela eqondileyo aba bemele bayilandele ngaphambi kokufika kwakhe ukufika kwakhe kokuqala lalelisani lingakweqi uJesu wathi uJohane wayeyilokho kukhanya uMalakhi 3 akulaphutha umprofethi nokukhanya okukhulu okukhazimulayo wazisa uJesu enguye yedwa iwundlu wonke amanye amawundlu abapristi ayekhuluma ngawo futhi lazo zonke ezinye izinto zaziyibula nanti lapha iwundlu indoda elokukhanya okukhulu okukhazimulayo lokhu uJesu atsho ukuthi wayeyikho uMalakhi 3 wathi ngizathumela isithunywa sami phambi kobuso bami ukulungiselela indlela futhi lo owathunywa ukulungiselela indlela wamazi indawo nguye lo akulaphutha nguye ngiyabona isibonakaliso simlandele ngiyakwazi ukuthi lo nguye ukukhanya kusehla kuvela ezulwini futhi kusiya phezu kwakhe kwakuqinisekile kwakunguye manje ke mfowethu ngifuna ukukubuza ulutho sengivala singatsho lokho kuMalakhi 4 asithenjiswanga yini enye ingqungqulu na insika yokukhanya ilandele ukutshengisa ibandla eliphambukayo lolu suku ukuthi ungumayebheli 13:8 ofanayo izolo lamhla lanininini asithenjiswanga enye into ezabuya iphapha ivele enkangala amen lelo yilo kanye iqiniso kukwana kanjani lokungenelana lalokhu okukuLuka 17:30 lapho indodana yomuntu ingqungqulu izabe izembula ukwenza ize zonke ezinye indawo zokukhonzela njengenhlanganiso zamasonto lokunjalo uNkulunkulu wakhetha indawo yakhe uJohane wathi nanso yona lapho futhi ke sithenjisiwe into efanayo kulolu suku Malakhi 4 ukubuyisela inhliziyo zabantwana ukuthi akafanga lezi izinto ayisizo ezesinye isikhathi ubhabhathizo ebizweni likaJesu lwalungayisilo lwemuva ngale kodwa yena ungofanayo kathesi amen ukwenza ize zonke ezinye indawo zokukhonzela yikho okuza kwenziwa yingqungqulu yosuku lokucina ukutshengisa ukuthi konke okunye yibula inhlanganiso yesonto ibula kodwa ukuba khomba njalo ngesibonakaliso esifanayo asenzayo ukuthi ungofanayo izolo lamuhla lanininini haleluya njalo kusambulo 4:7 sasilezidalo ezine esisanda kudlula kuzo esokuqala sasiyilokho sathola ukuthi sasiyisilwane sasiyisidalwa sokuqala esaphumayo ukuyahlangana nokuphikisa kwalolo suku isilwane sesizwe sikaJuda emva kwaso kweza isidalwa esilandelayo futhi siyathola isidalwa esilandelayo kwakuyinkabi okuyinyamazana yomthwalo umhlatshelo ensukwini zebandla leRoma ibandla lafa umhlatshelo esilandelayo sabuya sasingumuntu kwakuyisidalwa esilobuso bomuntu futhi lowo muntu kwakungabaguquli imfundo yobuntu ulwazi lwezenkolo lokunjalo kodwa isidalwa sokucina esasiza kuphapha isidalwa sokucina esasiza kuza iBhayibheli lathi kwakuyingqulu ephaphayo haleluya.
And the prophet said, in this day,
futhi umprofethi wathi kulolu suku kuzakuba lokukhanya.
Oh,
mina bo ngalolo suku kuzakuba lokukhanya. Kube losuku lwabaguquli, kube losuku olube lithunzi nje ungeke ulibize usithi imini kumbe ubusuku. Kodwa ngesikhathi santambama, ngesikhathi senqunqulo, kuzakuba ikukhanya ngesikhathi senqunqulo. Indlela ekazimulweni lizayifumana sibili. Endleleni yamanzi ikukhanya lamuhla. Uncwajiwe ebizweni eliligugu likaJesu. Abatsha labadala, phendukani ezonweni zenu zonke. Umoya ongcwele ngeqiniso uzalibhabhathizela phakathi. Ngoba ukukhanya kwantambama sokubuyile. Kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu noKristu bamunye. Amen. Kuzakuba ikukhanya phose ngesikhathi santambama. Indawo kaNkulunkulu eyokukhonzela kuphela ekhethiweyo. Oh, kuyini lumbiko okulandileyo? Kuyini aza kwenza? Futhi ngosuku lwakhe kuzaba lokukhanya esikhathini santambama. Futhi ini? Ukwamukela abantwana bakhe ekhaya elizweni leqiniso lesithembiso. Ngesibonakaliso esifanayo sensika yomlilo eyakhokhela abantwana bakaIsrayeli bedlula enkangala. Indawo kaNkulunkulu ekhethiweyo eyokukhonzela uJesu Kristu. Yiyo yodwa indawo ekhulu. Yilo lodwa ibizo uNkulunkulu alalo lensindiso. Yikho akuthe imuli ezulwini lapho isemhlabeni kuJesu Kristu. Oh bandla, oh bantu, ngani oyisoni, ungathembi olunye ulutho kodwa uJesu Kristu. Ungathembi loba nguphi uchumayeni. Ungathembi kuloba nguphi umuntu ukuthi akusindise. Ungathembi kuloba yiliphi ibandla, siphi isivumankolo, iphi inhlanganiso yesonto. Themba kuphela kuJesu Kristu ngoba uyikukhanya kwehola. Asikhothamiseni amakhanda ethu.
It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God in Christ are.
Oh, mfowethu, dadewethu, nga ulokhe ungakaphenduki, nga ungakabhaphathizwa ebizweni likaJesu Kristu, ungenza leso siqalo lobusuku. Ungapha uNkulunkulu ithuba lokukwamukela endaweni lapho ongamkhonza khona. Kumbula ngaphandle kwala akula ndawo lapho uNkulunkulu athembisa ukuhlangana lawo khona futhi amukele ukukhonza kwakho. Uthi mfowethu Branham, ngikhonza njengiqinisekile. Ngokunjalo wenza uKhayini. Wenza lonke uhlobo lomnikelo uAbela alwenzayo, kodwa kwakungumnikelo ongayisiwo. Ungahamba esontweni ukuthi ubhadale okwejumi kwakho, wenze umlando wakho njengalokho uKristu akufaneleyo. Uqinisekile nje njenge yiphi indoda kumbe umfazi. Ngime lapha manje okweminyaka engaba ngamajumi amathathu edolobheni lapha, futhi ngamemeza lumbiko ofanayo. Sengisiba mdala, angeke ngibe lani okwesikhathi eside. Kodwa khumbulani osukwini lokwahlulela, izwi lami lirekhodiwe futhi lizakhuluma liphikisana lawe. Kule ndawo eyodwa leyo uNkulunkulu abeka ibizo lakhe khona, akusikho ebandleni kodwa kuJesu. Kule ndawo eyodwa yokukhonzela kuphela, indawo eyodwa kuphela eyokwemukela khona futhi leyo ikothandekayo uJesu Kristu. Akula elinye ibizo phansi kwezulu eliphiweyo phakathi kwabantu lelo elingasindiswa ngalo. Akula bandla, akula sivumankolo, akula lutho uJesu Kristu. Futhi lokhu kufanele kube ngumbiko wehola ukubuyisela inhliziyo zabantwana zibuyele ekholweni olwake lwanikwa kwabangcwele. Awungeke ukwamukele lokho lobu busuku. Futhi lapho sisela amakhanda ethu ekhotheme, futhi labo abazathanda ukukhunjulwa emkhulekweni lingaphakamisa izandla zenu. Singeke senze ubizo lwelathi ngoba banengi kakhulu. UNkulunkulu alibusise. Mina bo kwesenqele sami ngiyathemba kulamakhulu amathathu. Manje kwesokudla sami ngingaphakamisa izandla zenu lithi ngifuna ukukhunjulwa. Ngithemba kule khulu lamachumi amahlanu kumbe abedlulayo kwesokudla sami. Silethe banekeli phansi lapha elilecibi elikhulu lamanzi. Umalusi, umalusi omuhle umfowethu Oma Neville esisebenza kanye lawo, amadoda lawo ala eliwabonayo leli hlangana la zonke insuku bonke ubusuku lonke ihola abantu abafuna ukubhaphathizwa abaphendukileyo uhlezi bulindele futhi nxa ulalela umlayo lowo qinisekile ngesithembiso sikaNkulunkulu nxa uqinisekile enhliziyweni yakho ukwamukela ubhaphathizo lukamoya ongcwele kule ndawo eyodwa kuphela yokukhonzela manje le ayikho ethebhanekeni ekuKristu singena njani kuye ngomoya munye sonke sibhaphathizelwa kulo mzimba munye ngasikhulekeni uNkulunkulu othandekayo lapho izandla lezi ziphakamile zibonakalise lokho okwakuphansi kwesandla lesi enhliziyweni isiqiniseko sokuthi baqinisile ukuthi bafuna usizo oluvela kuwe ngiyakhulekela munye lamunye wabo baba futhi ngiza kucaphuna ilizwi lakho wathi lo ozwa ilizwi lami futhi akholwe kuye lo ongithumileyo ulokuphila okungapheliyo futhi akayi kubuya ekwahlulelweni kodwa usedlule ekufeni wangena ekuphileni baba lapho nje ngiphumile edolobheni amaviki amalutshwane ngaphenduka ngabuza mayelana ngalo ngani bebehambile awu mayelana bebehambile uNkulunkulu othandekayo ngamunye ngamunye siyabizwa munye ngamunye kumele sihlangane lokugolombo kokudlula ezigodini sethunzi lokufa futhi kusilindele ngamunye wethu sonke njengabafayo kodwa lobu busuku usiphile ukunxusa kwakho ukuthi nxa singakholwa kuye futhi sibhaphathizwe ebizweni lakhe ukuthi uzasingenisa phakathi futhi-ke kulumzimba umzimba kaKristu hatshi ebandleni kodwa emzimbeni kaKristu lowo mzimba usuvele wehlulelwe awudingi ukuthi ubuye ekwahlulelweni uNkulunkulu wathulula ulaka lwakhe phezu komzimba lowo futhi lowo mzimba ukhululekile esonweni futhi sikuye kuyasenza sikhululeke esonweni ngenhlawulo yakhe ukuthi wasifela futhi phakathi lapho silobudlelwano munye lamunye lapho igazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lisigcina sihlanzekile esonweni sonke futhi lokungcola baba uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi uthathe omunye lamunye embusweni wakho siphe khona uNkulunkulu makungabi lo yedwa wabo olahlekayo makungabi lo mfana kumbe inkazana indoda kumbe umfazi Nkosi abanye babantu bami uqobo bahlezi lapho lobu busuku abangekho phansi kwalelo gazi ngikhumbula kakuhle amazwi kababami futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi kungabi lamunye wabo olahlekayo siphe khona Nkosi ngiyakukholwa wena kathesi ngakho konke engingakukholwa ngakho hamba phezu kwabafo wethu odade wethu abangane bami lapha endaweni leyi lobu busuku futhi laphandle laphayana ngefoni izizwe eziningi ezijiyeneyo ezilaleleyo yonke indlela kusukela ekhunjini lwasempumalanga kusiya entshonalanga ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo phetsheya kwezinkangala lapho eTucson khonale phetsheya eCalifornia phezulu eNevada lase-Idaho khonale phetsheya empumalanga lasekujikelezeni phansi eTexas lapho ukunxusa lokho kuphiwa abantu behlezi emabandleni amancane ezitishini zepetroli ezindlini belalele uNkulunkulu makuthi leyo ndoda elahlekileyo kumbe umfazi umfana kumbe inkazana ngaleli hola aze kuwe siphe nje kathesi siyakucela ebizweni likaJesu ukuthi bafumanise leyi ndawo yokulondolozeka kusaseyisikhathi lapho sibona umbhalo wesandla emdulwini umhlaba usuqazela isikhathi sokukhululwa sesifikile ingxenye yelizwe lethu iyatshona eyinye ingxenye iyagiqika futhi iyaqekezeka ngokuzamazama komhlaba njengalokhu uJesu wathembisa kuza kuba njalo makungabi isikhathi eside kubo Nkosi maba kwamukele khona kathesi ngoba sibanikeza kuwe njengemiklomelo yomhlangano yevangeli ebizweni likaJesu amen liyamkholwa na uNkulunkulu alibusise bangaki abakholwayo ukuthi lelo liqiniso kwesokunene sami phakamisa isandla sakho bangaki kwesobudla phakamisa isandla sakho uNkulunkulu alibusise ngokubona kwami ngumuntu wonke kuliqiniso lokho bangani uNkulunkulu uyakwazi ukuthi kuliqiniso manje lapho ukuye futhi ngokuba kuye ulokufinyelela entweni yonke ayifelayo futhi kuyina kufelayo walinyazelwa impambeko zethu wacobozelwa ububi bethu isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwakhe futhi ngamanxeba akhe sasiliswa liyakukholwa lokho liyakholwa inhlawulo yakhe yokusiliswa kathesi bakhona abagulayo phakathi kwethu mabaphakamise izandla zabo kwesokhohlo kumbe kwesokunene amaxuku amakhulu omkhuhlane angeke ngibizele umzila liyabona angizange ngingeke libuye phezulu kuplatform akulandlela yokukwenza bale mihlangano yokukhulekela phandle kwezinye indawo kwabagulayo emabandleni lezinto phansi ethebhanekele ngizalibuza enye into mangaki amakholwa la phakamisa isandla sakho kulungile ngizalicaphunela ilizwi elinguKristu isilayezo sikaJesu esokucila emhlabeni futhi lasebandleni bengitsho wathi lokho lezi izibonakaliso zizabalandela abakholwayo nxa bebeka izandla zabo kulabo abagulayo bazasila bangaki abakwaziyo ukuthi lokho liqiniso uMarko 16 wothi amen kulungile ngiyakucela njengekholo ukuthi ubeke izandla phezulu komunye umuntu ophambi kwakho beka nje izandla zakho phezulu komunye umuntu ophambi kwakho futhi makuthi sonke sikhulekelane ilo lalo kathesi beka izandla zakho phezulu komuntu oseduze lawe
Lord here before
lapha phambi kwami libhokisi lamahenki iziqa ezincinyane zempahla omunye umama omdala elele kwenye indawo esifa ingane eseduzane lokufa abantu abagulayo yonke indawo safunda eBhayibhelini ukuthi bathatha emzimbeni kaPaul amahenki lamafasikoti futhi kwabekwa phezu kwabagulayo futhi imimoya emibi lemimoya engcolileyo lemikhuhlane lezifo kwasuka ebantwini manje Nkosi siyakwazi asisuye uPaul ongcwele kodwa siyakwazi ukuthi ulokhu usenguJesu indawo kuphela ephiweyo kaNkulunkulu yokukhonzela futhi kathesi lamuhle abantu labo sebevume ukholo lwabo olufanayo njengabakholwayo lokhu labo bantu abakwenzayo ngeqiniso usubenzele indlela futhi ngiyabeka izandla zami phezu kwamahenki lawo futhi ngicela ukuthi izifo lokuhlupheka uthiye imizimba yabantu laba ezizabekwa phezu kwabo ebizweni likaJesu Kristu. Manje siyafundiswa ukuthi njengo Israyeli ephuma eGibhithe emzileni womsebenzi babe sendleleni yabo besiya elizweni lesithembiso ulwandle olubomvu lwangena endleleni yabo futhi uNkulunkulu wakhangela phansi ngensika yombili futhi ulwandle lwesaba lwagiqikela emuva futhi lwathiya u-Israyeli wedlula esiya elizweni lesithembiso uNkulunkulu khangela phansi ngegazi likaJesu lobo busuku futhi makuthi umkhuhlane ugiqikele emuva futhi uSathane aqothelwe phandle futhi abantu mabedlulele kuleso sithembiso sempilenhle namandla lokho uNkulunkulu athi phezu kwezinto zonke ngifisa uphumelele empilweni enhle manje njengokuba ubona lapho Nkosi Jesu izandla zalabantu zibekwe komunye lomunye bafanekisa ukholo lwabo ukuthi wathi izibonakaliso lezi siza kubalandela abakholwayo bayakhuleka ngendlela yabo bekhulekelana umuntu oseceleni uyabakhulekela manje Nkosi lokho ubugolomba kuhlangabeziwe ukuthi uSathane umethuseli omkhulu akala lungene lokubamba umntwana kaNkulunkulu uyisidalwa esinqotshiweyo uJesu Kristu indawo kuphela yokukhonzela ibizo leqiniso kuphela wanqoba eCalvary futhi lapho sibiza igazi lakhe khona kathesi ukuthi wanqoba umkhuhlane wonke isifo sonke
and I call for Satan to leave this audience in the name of Jesus Christ come out of this people and they be made free
futhi ngibizela uSathane ukuthi achiye lumbuthano ebizweni likaJesu Kristu phuma phakathi kwabantu laba futhi benziwe bakhululeke lonke elamkela ukusila kwenu phezu kwesisekelo selizwi elilotshiweyo. Yenza ubufakazi bakho ngokuma ezinyaweni zakho futhi uthi, manje ngiyemukela ukusiliswa kwami ebizweni likaJesu Kristu. Phakama ngezinyawo zakho udumo kuNkulunkulu. Nanko-ke khangela ngangawo izilima lezinto zisukuma. Udumo kuNkulunkulu, yikho lokho, kholwa nje ulapha. Kuyamangalisa okunganani phandle kubalaleli, ngaphandle ezincingweni ngabe liyabona. Ngicabanga wonke umuntu phakathi lapho njengokwazi kwami, kumbe abaningi babo bamile khona kulesi sikhathi. Oh, kuyisikhathi bani esimangalisayo ubukho benkosi. Yikho lokho lapho ubukho benkosi obukhona kuloku khululeka, kule nkululeko. Umoya kaNkulunkulu usenza sikhululeke. Manje ukuthi usesisisile, siyakukholwa. Usisindisile, siyakukholwa. Labo abafuna ukubhabhathizwa, icibi lilungele. Loba siphi isikhathi, loba liphi ihola ofuna ukubuya ngalo, kuza kube kulo muntu lapho ukukunakekela. Futhi kathesi ngiyacabanga singakavani, kumele sihlabele ingoma endala yebandla, ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Phakamisani izandla zenu kuNkulunkulu futhi siyihlabele ngenhliziyo zethu zonke. Sifuna ukuhlangana lani lapha ekuseni ngehola lesifo camunomunye lengxenye lesi sakhiwo esifanayo okwesifundo somshado lokwahlukana. Kulungile, asiyihlabeleni manje ndawonye. Akuthi lumbuthano omkhulu uhlabele lokho kathesi. Khona phandle ezincingweni kuhlabeleni njalo. Wenzelwa ngapi? Esihlahleni seCalvary. Lapho siyihlabele njalo, ngifuna ukuthi iqawule izandla lomunye umuntu emaceleni akho uthi, uNkulunkulu akubusise, sihambe. Oh, kalimthandi na, akamangalisi na, ngabe eyindawo yakho yokucatsha na? Ulidwala elizweni elikhatheleyo, indawo yokucatsha esikhathini sesiphepho, indawo kuphela eyisiphephelo engiyaziyo. Ngakho-ke ukholo lwami lukhangela kuwe, wena uyindlu laseCalvary, msindisi ongcwele. Ngizwa manje ngikhuleka, susa amacala ami onke khatshana, ngivumele kusukela lolu suku ngibe ngowakho ngokugcweleyo. Asiphakamiseni izandla zethu lapho siyihlabele. Asikhothamiseni amakhanda ethu lapho sivunga.
Life's dark maze I tread, angry around me spread.
Lapho lilamakhanda enu ekhothansiwe umalusi wethu othandekayo umfowethu omaneville uzaphumisa umbuthano.